tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola magela go Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Nkwenkwezi 2019 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abezapho bathi abalesifiso sokuzwa kwamikela iqhawelele enkundleni yendizamtshina kulamabhasi azathwala umuntu wonke.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni, kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo.
Umkhokeli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono, njalo achiyane lomkhuba wenzondano emhlanganeni wabo omkhulu owe-Congress owenzelwa eGweru.
I, Matamera Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Umkhokeli webandla le-African National Congress lakwele South Africa, Mnumzana Cyril Ramaphosa, lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokela lelo zwe okweminyaka eminye emihlanu elandelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abebandla lezaphu sebethule umbiko okwazisa ukuba isidumbu sikamoyo uDr. Dumiso Dabengwa obhubhele kweleKenya ngolesithathu sizafika eZimbabwe kusasa ngesonto. Siqale sedlula kweleSouth Africa. Umqondisi ubona ngokwethulwa kwemibiko kulelo bandla, uMnumzana Patrick Ndlovu, utshele iStudio 7 ukubana sebehlale phansi njengebandla bemanyanela bemoli baqoqa ukuba kube lamabhasi azathwala abantu abaza kuyahlangabeza umkhokheli wabo enkundleni yendizamtshina yakobulawayo ozalethwa yindizamtshina efika ngabo 12 emini.
Ihlangene iNational Executive Committee yezapho namuhla. Lokho wabhubhayo ukomanda bengwahlanganwa kodwa namhla kuhlangene uhlanganisa le-NPC wafakwa ama-committee o-protocol o-logistics ne-transport. Kodwa yena isidumbu sikakomanda siyafika kusasa ngo-12 wobulawayo eJoshua Mkhawuko International Airport. Sokulungisiwe amabhasi azathwala uZulu sanazelela ukuthi angabede ekhokhela izaphu kodwa uDabengwa kungumuntu weZimbabwe, kube ngumuntu wabantu, bephila nabantu ku-business, bephila nabantu emachechi, ama-foundation ehlukeneyo. Ngakho amabhasi lawa sobantu bezaphu kuphela, ngakaZulu wonke ukuthi bayehlangabeza uDabengwa e-airport asukela esitholi kobulawayo eCapard laphana ngo-9 esiya e-airport ngoba isidumbu siyabazi sokuphumula kodwa kusalungiselelwa ama-memorial services.
Abemoli bona sebefikile, abantwana kade kuthiwa abakafiki izolo.
Basendleleni njengoba bevele emhlabeni wonke, inkulu imbula kodabengwa basendleleni, abanye bayaqala nje ukufika nje amthiwa namuhla ngoba sokwenziwe le committee ehlanganisela abemuli labezaphu ukuthi ama-efforts akhona abe-coordinated njengoba te umuntu wabantu. But basendleleni abemuli, abanye sebefikile already. Nalapha ngikhulumela ngisohlangothini lephathi.
Abakahulumende-ke bona lisebenza labo?
Bafikile izolo, abagoqela u-Deputy Minister Timothy Matanda, u-Minister wobulawayo wafika nogogo u-Angelina Masipashi ukuthi bale mzamo abayenzayo khona ngale okwe-process yohulumende abe yi-national hero. Nxa bezavumelana benze umqondo oyisinqubo abasithathayo, hhayi bamukelekile ukuba bebazosebenza lani. kodwa nayo ayiqhawe vele ngeletu alibeleli ukuthi kuzokukhulunywa ukuthi kuzoliqhawe awulabo nto ngathi ukuthi kuzoliqhawe
ukusuka ke eSouth Africa lenzile na amalungiselelo
kule committee khona ngale ezaphu ulungiselele njalo i-memorial service khona ngale eSouth Africa ngengxenye yomsebenzi lo sokuvuliwe ibhule lalo kuthiwa i-condolence book ikhona ikopi eSouth Africa ikhona ikopi iyabiseHarare lapho kobulawayo kulabakhopha amabili ikhona endlini ikhona ngale kunumber 39 Diamond Road e-Four Winds ikhona futhi ikopi ye-ofisini yezaphu kunumber 8 Third Avenue e-Northern kobulawayo so abantu bakhululekile ukuthi bangafika bazokhala endaweni zonalezi nxa besabambekile ngesikhathi umuntu kaZulu kabulawayo uZulu kabuye wonke behlangabeza ukomanda wethu amabhaso sewezaphu nomabhaso kaZulu amabandla wonke akhululekile ngabe kazombangezwe ngabe amabandla esonto ngabe nje kuyisakhamuzi sakobulawayo wonke umuntu yazi ukhululekile nje futhi abesewabukela udabeni
Mnumzana Patrick Ndlovu ngumqondisi obona ngokuthulwa kwemibiko ebandleni lezaphu. Kunjalo nje izakhamuzi zasenzansi emandebeleni zikhala ezimathonsi kulandela ukuphupha kuka Dr. Dumiso Dabengwa obengumkhokheli webandla lezaphu. Walbert Ncube weStudio 7 usiphala ludaba.
Iningi lithi limatolo nzima kulandela imfa yomkhokheli webandla lezaphu. UDr. Dumiso Dabengwa yena obhubhele kwele Kenya ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka kwele India lapho akade selatshwa khona. UZulu uthi uDabengwa wendoda emadodeni njengosebenza gadalala ukuze ilizwe leZimbabwe lithole uzibuze. Umnumzana Fixon Msayekwa Siziba wedema komzimoni uthi balahlekelwe kakhulu.
Silokuqala kakhulu ngokusishiya kwakhe ubaba uDabengwa. Ngokumazi kwethu thina uDabengwa yindoda esebenze kakhulu njalo yindoda emadodeni adile sibindi. Ibe yindoda shortly engathi yindoda ekhuluma iqiniso engafuni ukungunguza into lapho ingayisiyo ayenze ethi into enhle yonibi. Silokulahlekelwa kakhulu thina singumthwakazi lapha.
Umnumzana Stanford Nkala Ukansila kaWard 1 emagedleni uthi sabelo semandebeleni silahlekelwe liqhawe ebelimela indubo zabo.
Ngathi kakhulu thina njengabantu bemandebeleni ngapha silahlekele kakhulu ngoba eqinisweni ngomunye wabantu akade besele abasebenza lo nkomo kakhulu. Mhlawumbe ngathi obezwisisa isimo semathebeleni ayeso silahlekelwe kakhulu kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo oyemawane uDabengwa liqhawe lesizwe okungelayo ukuthandabuza njalo akekho ofana laye.
Iqhawe uDabengwa bakithi wahamba unkomo sathi ngabona sesiselile uDabengwa. UDabengwa laye selandile eyi into yobuhlungu kakhulu akusele omunye futhi okazapho oseleyo obele mbali njengoDabengwa. UDabengwa ube yindoda sibili sasala lapha ukubhubha kukalookout masuku bebotshwe bonke bebotshelwe izikhali namhlanje laye selandile uDabengwa ubathi sithi lala ngokuthula. Uqhawule Zimbabwe.
Unkosikazi Grace Nuku yisakhamuzi seHalisupi njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko ekubuto leZipra elalikhokhelwa ngumuyi. Uthi udabukile kakhulu.
Sibuhlungu ngokhomanda wethu osehambile inkokheli yethu. Sibelwelwe yilifu elimnyama. Ehamba ubaba lo thina ebesimthembile ngesiza kuthini kodwa sinethemba lokuthi hatshi usifundisile wasitshela njalo langesifiso sakhe yena abefisa ngaso ukuba nangabe umuntu wonke yakhululeka ngoba sisilwa empini sasilwela ukuthi abantu bakhululeke sasingakhululi umuntu oyi-one.
Isikhulumeli semuli umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthi isidumbu sikaDabengwa sikhangelele ukuthi sifike kusasa emini ngehola lethumi lambili egcekeni lendiza mtshina kobulawayo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi emukele abantu abangavumelani lawo ngemibono njalo achiyane lo mkhuba wenzondano. Lapho-ke bekhuluma emhlanganweni webandla lakhe ukukhetha inkokheli entsha omkhulu owe-Congress oqutshelwa edolobheni laseGweru. Umnumzana Chamisa uthe kuqakathekile ukuthi amalunga ebandla lakhe asebenze lo muntu wonke jikelele ekwakhiweni kwelizwe leZimbabwe. Usole umongameli Nelson Emmerson Mnangagwa isithi ukhanya engafuni ukukhulumisana laye ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe kwezombusazwe la kwezenotho okungamanga kuhle. Umhlangano lo ungenwe ezinkulungwane lenkulungwane zabantu esigoqela umnumzana Bob Wine, umkhokheli webandla eliphikisayela kwele Uganda lenduna yentaba zinduna uChief Nhlala Yamangwe Ndiweni. Kusiyatshona ilanga ibandla leli beselikhethe inkokeli yalo yogatsha lwabasakhulayo entsha kuphela. Umnumzana Tereraye Obeyisithole nguye osengumgcini sihlalo njalo engunobhala jikelele walolu gatsha ngumnumzana Gift Ostalos Siziba. Asizweni umnumzana Chamisa ekhuluma kulo mhlangano.
In order for us to transform this country, the main agenda must be to transform the party. This is why this Congress has to focus on four critical issues.
Ukuze silethe inguquko elizweni, kumele siguqule ibandla lethu. Kumele sichiyane lomkhuba okungemukeli abantu esiphikisana labo. Kumele sichiyane lenzondano lokuthukana kanye lomkhuba wokuthenga amavoti. Kumele sakhe ingatsha zebandla eziqinileyo eziza kwenza sinqobe kukhetho. Kumele sitshintshe amaqhinga ethu. Izanu isisiqilibezele kwenela. Ngeke siqhubeke singena kukhetho sikwazi ukuthi sizaqilibezelwa. Yikuhlanya lokho.
And expect different results is called insanity.
Umnumzana Nelson Chamisa obekhuluma emhlanganeni we-MDC National Congress ogqitshwa kusasa edolobheni leGweru. UNtungameli Nkomo uxoxe lokhetho ukuba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC. Umnumzana Gift Ostalos Siziba yena-ke uthi uyathokoza ngokukhethwa kwakhe.
Okokuqala ngithanda ukubonga ke inhlanganiso yethu ikakhulu i-commission ngokuncedisa ukubana sibe lokhetho one lokuthula, kwesibili njalo elingathi welu-free and fair. Ngathi mina sinike kwenye ilevu mayelana le ndaba ye-freeness ne-fairness ye-process, ngoba wonke umuntu ubona i-process iqala yaze yaphela isegcekeni kulabantu isitatheni izindaba bebona berekhoda. Lokhu yikho okuqala engifuna ukubonga. Ngizwa kakhulu ukuthi lo mthwalo ikakhulu kathesi ukuthi i-euphoria election system sesikhangelane-ke nalapho esifika khona njengenhlanganiso yamayouth njalo njengeprovince ye-democratic jikelele.
Ubaba Chamisa sizwe ekhuthaza ukubana njengebandla kumele lamukele abanye abantu lanxa lingaboni ngaso linye. Wakhuluma njalo ukubana kumele lisebenze gadalala limanyanise abantu. Likwamukele njani lokhu njengabasakhulayo?
Hayi, sikwamukele kakhulu ngenxa yokuthi-ke oluhlelo esilalo yokutshintsha yikuguqula inhlanganiso yethu mayelana nendaba zekhawusha ukwenza kwesizinto ngenye yezinto ofanele siyikhangele kathesi namuhla lakusasa. Sikhangele indaba zekhawusha ukuthi kuyini esingafuni ukutshintsha endaweni yokwenza kwethu izinto njengabatsha. Kodwa khonokho akusho ukuthi sizabe sishiya abantu abale ndlebe eziphaphayo nemilomo emide. Abukuthi bengabuya-ke enhlanganisweni zethu beqasa ukukhuluma izinto ezingayisizo.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngunobhala jikelele wabasakhulayo be-MDC omutsha ubekhuluma ecingweni lapho lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-African National Congress, ANC, liyakwele South Africa, uMnumzana Cyril Ramaphosa, lamhlanje ugcotshwe ukuqala umsebenzi wokukhokhela lelozwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Emkhosini ongenwe zinkokheli ezimbalwa ukugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa weZimbabwe owenzelwe edolobheni le-Pretoria. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
I, Matamela Cyril Ramaphosa, swear that I will be faithful to the Republic of South Africa. So help me God.
Bekukhala uvuvuzela inkwelo imipululu lenganuni zenhlonipho ngesikhathi uMongameli Ramaphosa ethatha izifungo zakhe zokukhokhela eleSouth Africa. UMnumzana Saddam Mage odabuka eLimpompo ngomunye wabebethabe bemanzi te ngemva kokugcotshwa kukaMnumzana Ramaphosa.
Ngijabule kakhulu ukuba part of the issue. Ramaphosa uright zokusapota sekilong lin uRamaphosa. Siyakuthanda, will support you. Viva South Africa, viva.
AbeZimbabwe labo bahlanganyele kule ntokozo. Omeli bandla leMDC Alliance kwele South Africa uMnumzana Austin Moyo uthi kubathokozise kakhulu ukubona kugcotshwa umongameli ungela kudonselana lamabandla aphikisayo.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngenzele amhlophe upresident osenikezwe isitulo esigcwele. Le team yi-team eqine kakhulu kabe ukuthi izothatha iSouth Africa iyise phambili.
Ukugcotshwa kwaRamaphosa lokhu kulandela kunqoba kwebandla lakhe ekhethweni oluqhutshwe ekuqaleni kwanalinyanga. Emkhosini lo oqhutshelwe enkundleni Loftus Versfeld ePretoria bekule nkokheli zamazwe amaningi okugoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa yena ofike kwele South Africa izolo. Inkundla ibigcwele phambi kanti izinkulungwane zabantu elizweni jikelele bezibukela lo mkhosi endaweni ebeyilungiselwe lokho. Lo mkhosi uphethwe ngemiculo lemigido abantu besethula injabulo yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa. Ngingu Benedict Nhlapo.
Namhlanje lusuku lwesibili lombukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo 2019 owenzelwa eChicago khonapha eMelika. Osomabhizimusi labantu abazimeleyo bodwa babukisa impahla echiyeneyo njalo kuphekwe lokudla kwesintu. Namhlanje ntambama kuzakwenziwa umncintiswano wokudinga intombazana eyisiqamula mayezi enhle ukwedlula zonke oka Miss Zimbabwe USA. Ngakwelinye icele lokhu betholiswa amaphepha okuzalwa lawo okuhambisa ama-passports abangelawo kuhlelo olwenziwa ngabesigodlo someli weZimbabwe kwelemelika. UGibbs Dube weStudio 7 ukhona ngale ngaseChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi usiphatheleni. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Ye, so ke wothi ke ngilitshele ukuthi kwenzakalani khona manje lamhlanje uZim Expo. Okwamanje ke kugcwele pam lapho kulungiswa khona ama-passports lama-birth certificates lapho ke isigodlo seMelika esilande uZulu ukuthi sizekwethula ukuthi kumele abantu bathole incwadi lezi. Singathi abantu bathabe kunye okumangalisayo. Kungamangala nxa ubabona befika khonapha nje bebobotheka umuntu engena abobotheke esephuma. Kuzathi ke njengokutsho kwa-PJ uMiss Zimbabwe ukuthi kudingwa ke iqamu lamayezi kusihlwa lamhlanje. So siyabona ukuthi kulamantombazana engathi nje isithiya ngalombili ababencintisa kumncintiswano lo. Khanya sibili hayi bavukeka sibili njalo ngabantu abakhaliphileyo. Abanye bangikhona ke balezicoco ezithize kwezemfundo njalo bazi okuningi xa sesikhuluma ke okwama-skills abo. Kuzobuya ukudla lapha itaputhiye PJ. Lami ngikhuluma kiwe nje ngiqeda ukudla amangqina nje lokunye okuthiyeneyo isitshalo silombhida into ezinjalo. Siyabona ke izolo ebusuku bekule umncintiswano wabo DJ lapho kunqobe khona amajaha amabili avela eCanada okungani kumnandi kakhulu. Le business dinner yenziwe sibili abantu bathintshana abakuthintshanayo bavukithi batshelana ukuthi xa ufuna ukuthi uyevula ibhizimusi kwele Zimbabwe kumele wenzeni into ezinjalo. Ye, ungani kunjalo kunamanje phishe?
Ye, khona abavele babuyileyo ukuzobona lo mbukiso baningi okungakanani?
Abantu baningi, uyazi ngimangele lami ngifika lapha ngithole ukuthi kulabantu beZimbabwe baningi kangaka. Bakhuluma indima ezithiyeneyo kakhulu. Nxa ungababona sehlezi omunye abuza ngesiNdebele, omunye aphendule ngesiShona, omunye abuze ngesikhiwa, omunye aphendule ngesiNdebele. Kube njalo nje, ayisiyo nto esingathi ngiyokudlala leyo. Yinto yokuthi abanye besezilibazisa banje khona okuthiwa i-social networking. Ungani sibili baningi okwamagama. Njalo nxa ubakhangele sibili bale ngqondo yokuthi kambe iZimbabwe izakhululeka yini, kumbe ngithi kambe iZimbabwe bangabuyela yini ekhaya nxa ukuthi kungasela hlupho lolu abantu ababhekane lalo. Kodwa-ke baleqiniso ukuthi ngelilanga bazabuyela ekhaya. So bengikhuluma labanye ababili lapha besithi bona batholana khonapha ezim-expo ukuthi kwakulijaha lentombazana. Kuthe kodwa-ke izim-expo bathandana kathe sibashadile sibili. So kuyabukeka kakhulu lokho kulapha.
Ye, uzaletha-ke ingxoxo yabo.
Ye, ingxoxo yabo ngoba kade bengazani bathi hayi ukuthi bekhulume kakhulu ngakho babe bona zani bazitshengisela bona. So wathi bangazani bazisebenzisa kodwa bona zani kuyakhulumeka labo zabancenga futhi sikhulume sibone singakwenza.
Ye, uphela nini umlumbukiso?
Umbukiso lo PJ uphela kusasa. Kusasa kule nguqu sibili kuyabe kufiwa. Ngizokuthi abanye bangifuna la muntu ingene inxenye dale number 9 oyini iqembu angazi kuba ibhola nisalazi kodwa nisela sure. Kodwa uThulani Biyancube uyabe khona zamgubula phela ucaptain weqembu le-Highlanders. Khayazane bebekhona jibilika lo jaha okuthiwa ngu-Lawrence Dube bengidlaye khathesi xoxa nje ukuthi yena uyabe senzani ukuthi uyabe dlala unumber 6 uqembu le-Indiana lapho uyabe shiya khona kwisibili kuzwele kuloko kuthiwa yi-midfield. Kuzobuya-ke lokudla kuyabe kuningi kakhulu njalo kuvukiswa le mpahla kwakusegqekeni sibili abantu bekholisa kakhulu PJ. So umbukiso lo ugqitshwa-ke kusasa ntambama.
Hayi siyabonga ungephuka unyawo.
Hayi ngisoze ngephuke ngizazama ukuthi ngithenga ama-shooters uyabona ukuthi nxa banganiki i-penalty bona niyinto engayihlosa.
Kulungile siyabonga. Ye, siyabonga kakhulu kuGibbs Dube owe-Studio 7 yena-ke osembukiseni we-Zim Expo eChicago. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 1360 laku 15460 kilohertz ku short wave. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ikunanzeni ilanga lezwekazi le-Africa ele-Africa Day lamhlanje kuthakazelelwa intuthuko esibe khona kuleli zwekazi kukhangelwe lenkinga elibhekane lazo ngenhloso yokucebisana ngeziqondiso zokumele kwenziwe ukuze lithuthuke. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga lanamhlanje ngelokunanza iminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 yokubunjwa kwenhlanganiso ye-Organization of African Unity OAU yazoguqula ibizo ngomnyaka ka-2002 isibizo ngokuthi i-African Union AU. Inhloso yalumanyano obunjwa wawungokukhuthaza lokuncedisa impi zenkululeko emazweni ayephansi kombuso wabakhuquluzi benotho. Ngemva kokukhululwa kweSouth Africa yaguqulwa inhloso isingeyokumanyanisa amazwe ayeAfrika kukhangelelwe ezombusazwe ukulamula impi zomdeni kanye lokuvulelana amasango kwezokuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho. Kodwa lezi nhlelo zibikwa zibhekane lenkinga ezishiyeneyo ezibalisela ukungezwani kwenkokheli, ubuhwaba lenkohlakalo okuyikho osokwengeze ubuyanga kuzwekazi le-Afrika. Ilunga ledale lephalamende emela iWange Central umnumzana Fortune Molokeli uthi ilanga lanamhlanje limele linanzwe ngenkuthazo yenkokheli ye-Afrika ukuthi iqhakathekise ukusebenzela abantu.
Namhla ilanga elikhulu kakhulukazi sithakazelela iAfrica Day. Siyathaba kakhulu ukuthi njengeZimbabwe singelinye lamazwe aseAfrica sifisele iAfrica inhlanhla. Siyacela ukuthi neAfrica iqhubekele phambili iphumelela ikakhulu kwezombangazwe ezedemocracy. Sifisa ukuthi kube lenguquko indlela esikhokhelwa ngayo eAfrica, kube labakhokheli abasebenzela abantu hayikhona izisu zabo.
Abanye bayichayela ihlombe inhlanganiso ye-African Union besithi isebenza gadalala ekukhululeni amazwe e-Africa akade esembusweni obuncindezeli wabelungu. Inkokheli ezifana labo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela, lo Joshua Mqauko Nkomo labanye zazinikela ukulwisana labancindezeli. Umnumzana Gutsi Gerede oyintatheli zindaba uthi inkokheli ezifana nabo Thabo Mbeki owe-South Africa eyaletha inhlelo ze-African Renaissance nephathi lezinye kufuze zinconywe.
Eminyakeni edlule emlutshwana izwekazi le-Afrika bekuyilo ebekuthiwa thuthuka masinya emhlabeni lihamba nge-5% average growth. Konke lokhu siyabona ukuthi kuze ngenhlelo ezifana labo nephathi.
Kodwa abanye bathi loba ikhona intuthuko esibe khona ku-AU kube lamaphutha ewenzileyo aselethe ukudubeka kukaZulu emazweni abuswa ngocuku. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi African Union ikhanya ithwele nzima ukuthi ixazulule inkinga ezibhekane laleli zwekazi.
African Union AU sibona laphana itshintsha ivela ku-Organization of African Union ngo-2003. Abantu African yonke bebekhangelela ukuthi ukutshintshwa kwayo lokhu kuzayenza ukuthi ibe lo mqondo omutsha, umqondo wokuba ilungisise kwezenotho e-Afrika, idemokhrasi ihlale inzinze ibe le mpande eziqinileyo e-Afrika. Kodwa sibona ukuthi lokhu akusabanga njalo. Ngoba iAfrican Union sibona ukuthi iAfrica kathesi sokulokudubeka okunengi kakhulu esingathi poverty, hathi iyehlulekile iAfrican Union ukulungisisa lokho.
iAfrica Day yalonyaka ize ngelanga leSouth Africa ligcoba uMongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqale umsebenzi ngemva kokhetho olwenziwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo. Abanye bathi ukhetho lweSouth Africa kalube yisibonelo esihle sendlela amazwe e-Afrika okumele aqhube ngayo ukhetho lwawo ngoba bekungela ukukhonona kwababandla akade encintisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Yikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngembali kababa uDumiso Dabengwa, yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe kuliviki. Ngixoxa lowalwa impi yenkululeko ekuviyo leZibra njalo ephansi kwekhwapha likababa uDabengwa umnumzana Max Nkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba uMkandla.
Hayi, siyabonga, linjani kodwa?
Hayi, siyaphila la ngenkathazo zikamdala lezibakithi.
Sithile ngesikhathi esibi uxokozele elizweni. Sithile sibili kwabudawengwa my commander uqhawe lesizwe elazilwelayo lazitshengisa ubungcithi balo.
Yeba kithi, uyatsho ukuba na ube ngukhomanda wakho ulahlekelwe kangakanani, labantu beZimbabwe balahlekelwe kangakanani?
Silahlekelwe sibili kakhulu njengesizwe, silahlekelwe kakhulu okunye okumangalisayo. Ubhalile ibhuku lakhe liyangena kathi esisoliza khona kathi esuku-circulation. Ukhulumile yonke imbali yakhe yena ngokwakhe lento azisolayo nokubotshwa kwakhe konke. uDabengwa ngumuntu obepolite kakhulu edinga nje ukuthi isizwe sakhiwe siye phambili. Alubani uDabengwa bengaba noburafu bathi kuphuma ejele uDabengwa ehleba izelinti. It's very bad into ayisenziwa izana. I-devolution lekade imemethela kangaka kusengubani ozayisale ikhankasela.
Ube ngukhomanda onjani ngesibindi ubaba uDabengwa?
uDabengwa was a good commander. ephethe intelligence yonke nje bengu-advisor omkhulu kubolukhawu Thomasuku labo nguye bephethe ama-strategies nokukhombela ukuthi sithanxa sesibuya ngale ndlela siwikhwenwa ngaphi sitshayelwa ngaphi kwangikhona sinyenyela singaphi loko kuthiwa khona yi-surprise attack ye-ambush.
Siyambonga ke uNtungameli Nkomo ngalolu hlelo. Sesifike emaphethelweni ohlelo lothula lamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.